Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 lo yedwa oyemasingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo.
Okwenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyelwe ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengalitholi uncedo.
Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu.
Into esihluphayo ikuthi mahlabe ezulu ama departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo ababhadali imota zabo zilama tempo ukuthi zidlula mahlayana nje zizihambela.
Kambe uhlelo olutsha olukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa i-National Development Strategy 1 luzavuselela umnotho elizwe na?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lo yedwa oyemasingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le-coronavirus izolo. Iningi labatholakale belegcikwane leli ngabesigaba seMathebeleland North okulamachumi phose amathathu 28 kulandele kobulawayo okulabalichumi lanye 11 emaswingo kulabathathu lo yedwa oyemanikaland. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose amakhulu amabili lamachumi afika phose isikhombisa 268 abagula umkhuhlane we-COVID-19 elizweni bangamakhulu ayisikhombisa lambili 702. Kunjalo nje isimo ezibhedlela zikahulumende sibikwa silokhu sisibi ngenxa yokusilela kwabodokotela lokungavumelani kwabo lomkhathi ngeholo kanye lendlela okumele basebenze ngayo ngesikhathi inani labafuna kwelatshwa kulezi ndawo lisanda. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 oxoxele uDokotela Rogers Magigo osebenza ezibhedlela zikahulumende ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umumo wesibhedlela ungani awukabi muhle sibili, awukabi muhle. Okwenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyelwe ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengalitholi uncedo. Ngakho uyathola ukuthi ezibhedlela abantu abagulayo bagcwele. Kodwa ngenxa yokuthi ama-government workers onese lamadokotela babesebenza njani esikubiza sithi ngama-flex hours, bekungakafiki esikhathini sokuthi uzathola kugcwele omongikazi labodokotela behambelana labantu abaningi ababuya esibhedlela. Ngakho kuyashota kumbe kuyasilela. Uhulumende kathesi uyalwisa ukuthi ezame ukuthi amise lawa ma-flex hours abantu babuye emsebenzini every day lapho bakhangelelwe khona, kumbe lapho bakhangelelwe khona besebenza ama-hours okumele bawasebenze. Yikho sibili uhulumende asawuzama. Kungani awukafiki kodwa lapho kumele kube khona? Kusale ingxaki ngoba abanye ungakhangela izisebenzi zikahulumende sisabe sikhala ukuthi singabuya every day, kusho ukuthi iholo langkhona lizaphelela ku-transport lokudla emsebenzini kusiya kusiya njalo. So mbona ngani uhulumende usazama ukuthi awu-address? Kungaba yinto enhle sibili into le inga-addresswa ukuthi laba bathole indleko ezifaneleyo ezibayenelisa ukuthi babuye emsebenzini. Njalo kube kuhle ukuthi base bebuya bezincedisa abagulayo.
Odokotela lamanesi babe khona nangokuthi abatholi impahla ezeneleyo zokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende, njalo lemithi ezibhedlela ikhona yini? Sesikhangela leminye imikhuhlane ngaso COVID-19.
I-PPE ukutholakala kwayo kwangani kuba ngcono kodwa okwenele. Ilokhu isafunakala sibili ngendlela enkulu, kodwa mbona ngani kwaba lama-donations lenye izimpahla ezinjalo ezangena ezibhedlela ezikulu. Ngakho kungcono kathesi, kodwa kayisikho sibili okumele kube khona. Eminye imithi, amaphilisi le mithi yokwelapha, mbona ngani sisathwele nzima. Kuzamele ukuthi kusetshenzwe sibili ukuthi izinto zitholakale esibhedlela, ngoba asila okuningi. Ngithemba ngathi nxa umumo welizwe usibangcono umeconomy, kungayenza ukukhangelwa sibili ukuthi indaba yona leyo ilungiseke, ngoba kukhona esiwathi ngama avoidable deaths amaningi, deaths that we could have avoided. Abantu abafileyo okwakumele ukuthi ngakuthiwa bancediseka abaningi kukhona lapha ku-lockdown, kwehlula ngenxa yokuthi into zokusebenzisa izikhathi eziningi sebezingekho. So ngikhangelela ukuthi nxa umumo usibangcono lezibhedlela zethu zitholi usekelo from Ministry of Health, into zethu ziza bezisibangcono kakhulu.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi kwezempilakahle osebenza ezibhedlela zikahulumende, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo, ama toll gates, esikhuphuke ngokuphindiweyo phose kathathu. Imota ezincane sezihlawula $120 isuka ku-$45, kuthi amabhasi asezabhadala $240, khona kade ebhadala $80. Ibandla le-MDC Alliance lithi lokhu kutshengisa ukunganakekeli uZulu mathupha okwenziwa nguhulumende, ngoba izimota zakhe kunye lezebandla leZANU-PF azibhadaliswa kuma-toll gates. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo msekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sebebhadaliswa kungani bayakhawuliswa ukuthi bahambelane nezimota, kanti amazwe aphucukileyo ahambisa izimota hatshi izileyi lezinqola. Amabhasi asebhadalisa over $500 i-toll gate eyodwa. Kambi ungaye Harare kuBulawayo, suka kuBulawayo kulama 5 toll gates chenzi kuyabhadala $2,500. Ibhasi eliye Mthari liyabhadala $5,000 i-one trip. Yikho ke ama-passengers abhadaliswe malini. Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo ba exempted ukubhadala, ukuthi ababhadali imota zabo zilama stamp ukuthi zidlula mahlayana nje zizihambela. Lezinye imota zeZANU-PF zihamba mahala emgwaqweni azibhadali, izinduna lazo azibhadali. Uzabona ukuthi uhulumende njengoba enguye olama departments amaningi, nguye olezimoto eziningi, nguye olezisebenzi eziningi, uma zingabhadali kutshengisani khonoko. Yikho ke abantu ababhadalayo ngabantu abampofu, the poor are paying for the rich. Lokho ngithi abantu abampofu abayanga yibo ababhadalela abanothileyo. Yikho ke mahlabe zulu into enjengale singaphonguyekela silalise inkophe, sibona ngani sizagcina sicwila enzikini lapho esaphinda singasoze siphinde sivuke khona.
Manje umumo mubi okunganani.
Namhlanje eNtabazinduna toll gate sifumane imota ezinkulu, ama haulage 15, amabhasi 12, izimoto ezincinyani 30 zimile. Abantu besithi abalamali ukuthi bedlule, abanye besiya ngapha eGwelu, abanye besiya kuBulawayo. abantu abaningi basuke sebephume emabhasini sebeswele ukuthi kuzakuthini ngoba labanikazi bemabhasi ede besithi abakwazi ukuthi kulomthetho omutsha bahluphekile abantu benkosi sibone lesi le labanye ibhasi eschool bus David Memorial Secondary School layo iphakile sebeswele ukuthi bazadlula njani khona ukuhlana ukuma abantu isikhathi esiningi bengahambi kungalamoya ebhasini kwenza ukuthi abantu bethelelane ukufa kwe-coronavirus ngoba abantu baphongumiswa nje abantu bekhonone abanye basuke sebemisa amanye ama-lift labantu baba ama-lift sebefuna izimali eziningi ukuthi laba abade bebancedisile babhadale imali eziningi kubuhlungu ngoba abantu abasuke embembesi besiye edrobheni ethi bephadala $2 khathesi abantu bezimota sebefuna $5 yusa.
Umnumzana Felix Magalela Mafazimanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Kambe uhlelo olutsha olukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe olithiwa i-National Development Strategy 1 luzavuselela umnotho welizwe na? Umongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo uphawule uhlelo lolu esithi luzasungula imisebenzi ezinkulungwane lezinkulungwane njalo uvuselele inotho yelizwe. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela luze luyephela ngomnyaka ka-2025 ngemva kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera yena othi lolu hlelo luzafana nje lezinye inhlelo zikahulumende ezike zasetshenziswa ngesikhathi esedluleyo kodwa zingaphumeleli.
Ngokukhuluma kwabo bathi bona uhlelo lolu luza balulandela olwe transitional stabilization program. Nxa usakhumbula uza bakwazi ukuthi ngo-2018 bebelo hlelo olwe transition stabilization program. Babe sithi bona bafuna ukuthi ba-stabilize economy. So kathesi sebele national development strategy eza sebenza over 5 years. Kukhanya njengani sebesithi bona isikhathi se-transitional stabilization program sesiphelile. Sokumele bavuselele i-economy ngokwayo ngoba sebeyi-stabilizile. So ngokubona kwabo bathi bona uhlelo lolu luzanceda ukuthi i-economy ivuke ngamandla kwehliswe i-inflation njalo ukuthi kube le misebenzi eminingi kakhulu edlula inkulungwane ezingi ngamakhulu ayisikhombisi 760,000 imisebenzi abalethembele ukuthi izaba khona nge-development strategy yabo le.
Siyabona ubana uhulumende useke wethula inhlelo zokuzama ukuvuselela umnotho ezikhanya zingaphumelelanga. Ngokubona kwakho kuyini kahle kahle kumele kwenziwe nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe?
Uvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu. So ngibona njengani kubele uhulumende engezelele ama-consultations ukuze abantu bakhulume abakufunayo uhulumende ayehlela abuye lama-documents anjengalawo. Ngokubona kwami ama-documents yiwo aqala abuya first bese zama ukuchasisa ukuthi ama-documents angikhona ahamba njani. Kodwa ngibona njengani it should be the other way around ukuthi abantu kumele bakhulunywe labo ama-documents engakalungiswa ukuze uhulumende abekwazi ukuthi abantu bafunani. Okwesibili ngibona njengani uhulumende kumele akhulume iqiniso ngoba angiboni kwenzakala ukuthi kungaba le misebenzi engangenkulungwane ezingamakhulu ayesikhombisa kuminyaka emhlanu elandelayo. So uhulumende ma engakhuluma iqiniso kuzaba ludubo ngoba i-development strategy le nge 5 years kumele sibe njalo lama documents ale minyaka eminingi ukuze i-vision elizwe siyibone ngoba ukwenza ama documents sikhangela ama elections angibone ukusinceda thina njengelizwe.
Umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kusukela namuhla uhulumende uzaqala ukuthathela abantu amapulazi angalinywayo kuphiwe abawalindeleyo. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka wethulela imbiko embuthanweni wokuphawula uhlelo lwesiphala senkosi ezishabane ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu le-intanethi lenewzimbabwe.com lithi izakhamizi zesigaba seManicaland zesabela ukuhlaselwa ngabahlamuki bakule Mozambique abesimoslem abedlulisa amalawulo abeqembu le-ISIS ababikwa bebulala izakhamizi zakwele Mozambique mahlayana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Mina ngilombuzo bantu be Studio 7 lana ukuthi kanti imali ivula ama message wethu lawa awabantu abasupporta iZanu PF aliwavuli yini kumbe kaliwabali lati sizwe ukuthi kona bakhona abantu abasupporta iZanu PF. Ngoba mina selokhu ngangena ku Studio 7 angaze ngizwe umuntu oyedwa ethi phambili ngeZanu PF. Ngizwa abantu bekhala nje umhlaba wonke abantu bekhala izililo yonke indawo akula kuthi kuphi. Mina angazi ukuthi kanti bavotela ngoba bavotela ngobani abantu abavotela ngobani ngoba angikaze ngizwe nje umuntu oyedoctor ethi phambili ngeZanu PF. Izanti bekhala nje izililo kuphela indawo yonke and bakhala iqiniso ngezinto abaphilelazo empilweni. Sibheke ukhetho lwe-America kube nga uTrump uziphumele nje ngokudula kanti manje maye esalele embusweni uthi omnankagwa beyenzile omnankagwa befundile ngoba laba badinga ukufundiswa lapo. IZANU PF abantu bonke badinga ukufundiswa bafuna isikolo bonke bebekwazi ukuthi uma kuthiwa uvotelwe ngabantu kutshoni bebekwazi ukuthi abantu baphathwa kanjani bebekwazi ukuthi kona uma kuthiwa ngupresident kutshoni not okwabo lokho badinge kampilithi bahanje nje esikolo bonke labo akuna nto abayaziyo lutho ukuhlukumeza nje abantu kuphela phela IZANU PF ngeqiniswe embusweni iphila kunokubulala abantu lokuhlukumeza abantu lokubotshwa kwabantu lokanti abahlale ngoJesu kuzulu.
Khonapho ku Studio 7 linjani hayi sina siziphilela siziphilele sibili izulu alini ngapha eAtherston alini sise Atherston lapha eFlapus izulu alini yebo alini izulu empilo ke samvothelayo asimboni usiphea sithole asimboni akazele ugcobe la wasithembisa izigojo lokansela wakhe asikaze sibabone losabacina ngomeyi 2018 izokampena abakabuya silamanzi Atherstone lapha silamanzi bakithi lapha elikhona khona bosipeya uyalizogebha izigojo zenu elasithembisa zona. Umalaki balaki la esamkhipha ngenxa yakhona okho izithembiso eziphele emoyeni elokhu esikhombisa ngento eyodwa uthiwa amanzi Atherstone.
Studio 7 sanibonani. Studio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade funa ukuyenza ayibonakali into abakade funa ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba efuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president. Yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi ngeke khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu. Nanti iqembu lakhona selimehlula. Selimahlula uJamisa. Athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Baralaba bahle be Studio 7 labasakazi be Studio 7 nangu uSpanda ngisalo khona phe emangwe kade sengilaphe eJoburg bakithi ngibalo kudana kakhulu kunyanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi sisetshenziswa kakhulu ekudivideni opposition siyanazelela kathese i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo kunalapho njengabokhalipani phukeni lapho deni moyo lapho thokozani khuphe vele yiwo osungani ngumsebenzi abawukhangeleyo ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi thokozani ngumonzora lokomiti noma zanu PF studies yizinto zezanu lezo vele abasoze abasibe abantu kuthiwa kumbe i-political party izisebenzi zezanu zinjongo yazo yikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-NDC alliance singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke si ekwehlukaniseni ngemihlobo uthola abanye besithi kula mandebele kulamashona kuliphathi zamashona kulezamandebele singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse izanu PF esikhundleni ngoba sifanana nabantu abangashiya inyamazana abasayiqotha singakayibambi sibeqalisa ukuthi nizathatha umlezi mina zathatha lokho ingakabanjwa ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa vele injongo yakho ufuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa azinazeleleni izanu PF yele amapholisi amali ayikhona ukuthi amashoni awonke amapholisi amali ayikhona ukuthi singata amandebele amandebele kumbe njani amashoni akumbe njani amapholisi ezanu yiwo asehlukanisayo sikhipheni izanu esikhundleni konke lokho kuyinto okothabrizing vele kwakuya lezanu ngesikhathi bebulala utomukara yizo isikhathi beqala ukuthi baqinise indoku ze-tribalism isebenzisa i-tribalist card sebenzisithi i-divide and rule izanu kuyothi kunanzelele lokho engakutsho nje ukuthi uthokozani khuphe labanye bakhe kugrawund bakhohlwe shemo vele angibe selobe bazathola bona bazabe bebhadalwa bethengwa kodwa abantu abasapota ngengqondo kugrawund abasoze bathole lutho bazahlala nje behawula abasoze futhi bazuze abantu abangaka abasoze bayithole yona isithi eyodwa loba ngaphi bazaze bezifela nje bezitudi zezanu abashiyana lathi thina abantu be-NDC alliance.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, amagqwetha kamongameli Donald Trump abikwa eqhubeka esethula emthethwandaba izicelo zokumisa ukugqitshwa kokubala kwamavoti ezigabeni ezimbalwa. Esigabeni seGeorgia kwabalwa kutsha kwatholakala umnumzana Joe Biden elokhu ekhokhela lanxa kwaba lo mehluko omncane kulakuqala. Kodwa amagqwetha kaTrump athi akubalwe njalo okwesithathu. Lokhu sokumise inhlelo zokuqhubela uBiden intambo zombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ukubalwa kwamavoti aweGeorgia kuyimfanelo ngoba ukhona obephakathi kwalolu khetho ongasuthisekanga ngendlela amavoti abe impumela ibingayo. Njalo ukuthi babale batholakele kulamanye amavoti angabalwanga, angingazi ukuthi inani lalawo amavoti lingakanani ukuthi lingatshintsha impumela yokhetho na. Kodwa kukhanya kungatshintsha ngalutho impumela yokhetho. Njalo ngingazi ukuthi amavoti la utholakala kwawo siza kuthi atholakale efihliwe ngumuntu obe le njongo kumbe kube liphutha nje elenzakalayo nxa abantu besebenza izandla zibazi iziningi. Mina ngikuchoza ukuthi nge-democracy ye-America ukuthi ezinye izinto i-America ezibona izo zona ukuthi bayazitshela. So bazitshela ukuthi bayi-democracy and bavele kube phinda. Kodwa bekhohle ukuthi bona bale mpumela eyendlela abenza ngayo izinto. Khona lokhu ukuthi bancindezele ivoti zabanye. Babencindezele ivoti zabantu abamnyama. Nalamhlanje ukuthi ubona beloku bephindaphinda ukuthi bafuna ukubala eGeorgia, bafuna ukubala eDetroit, bafuna ukubala ePhiladelphia. Yikuzama ukuthi engxenye bangancindezela ivoti yomuntu omnyama. Kungani bengafuna ukubala ezindaweni lapho Trump angawinanga khona okulama vote okulabelungu abaningi? ngakhangela iPhiladelphia lidorobha elihlala abantu abamnyama abaningi. Ukhangela iDetroit lidorobha elilabantu abamnyama abaningi kwedlule indawo elabantu abamnyama abaningi. Ukhangela eGeorgia indawo efana nayo lokuthi imisebenzi yona le abantu abakhangela ukuvota labavotisayo endaweni eziningi iphethwe ngabantu abamnyama. Isolo yakhona yona leyo abalayo lokuthi bethi bayidemocracy bakhohle ukuthi bavele bona bale history ye slavery. Le ndaba yokuthi bona bavele bayawazi ukuncindezela omunye umuntu.
Sifundo bani singasithola ikakhulu nxa sikhangela ukubana kukhona lapho kuthiwa sekubalwa kakutsha?
Isifundo esingasithola lapha ekhethweni lolu lwakathesi, mina ngibona ngendlela ezibalulekileyo ezichiyeneyo ukuthi esikufundileyo ukuthi bakhona abantu abayalela embusweni emazweni wonke. Sikujayele bona bakujayele ukuthi kuyinto yase-Afrika kumbe bakufake njengokuthi indawo kuzindawo Eastern Africa okule socialism okulani. Kodwa e-America baze bakubona ukuthi bamtholile umuntu ongafuni ukuphuma embusweni. Okwenza ukuthi kube kuloko kubalwabalwa kubuyiselwe emuva kubalwa yikuthi umuntu odliweyo kafuna ukuvuma. Njalo okwenza ukuthi abantu bavume ukuthi kubalwe yikuthi yona le indaba yokuthi lilizwe likhululekile omunye lomunye ulama rights akhe ukuthi angacela ukuthi kubalwe nxa ile mali. Angiboni mina ukuthi kuyinto entsha ukuthi ubalwa amavoti ayabalwa wonke amazwe amavoti ayaphinda abalwe. Kwenzakala ekhethweni leKenya ukuthi amavoti akaphinda wabalwa. Ngaphandle ngingazi kithi siye sazama eZimbabwe ukuthi siphinde ukubala but wasehlula. Kodwa ukubala kwamavoti kuyinto ejayelekileyo, into okumele ukuthi ikhuthazwe nxa kulomunye olensolo ukuthi amavoti abalwe. Kungancindezelwa kokuphela ukuthi hayi sesiwinile kasifuna ukuthi sibale sibuyele emuva. Ukubala kuyinto okumele ikhuthazwe kakhulu ukuthi kutshengise ukuthi ukhetho luphumelele njalo lukhetho obelingelawudlwangudlwangu, lukhetho olungafihli lutho. Xa ungafihli lutho uzavuma ukuthi ubalwe. Awuboni ke uTrump uzababalisa kuze kuyefika phose kufike mhlaka-20 uBiden ezayingena embusweni lokuyebalisa?
UNkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle eWashington State.
Now this one called AIDS, and this disease can't be cured. You hear that? Man, you catch AIDS, man, you catch AIDS, man, you catch AIDS, you will shorten your days. Man, you catch AIDS, man, you catch AIDS, man, you catch AIDS, you will shorten your days. Love is a serious thing, not take it for fun. When you meet a girl, use a condom, because this disease is going around, and this disease is putting us down. No exchange, no refund. Once you catch AIDS, your life is done. And if you catch AIDS and I look cure for, let me tell you something, don't go a doctor, cause doctor himself a look a cure for. So man you catch AIDS, man you catch AIDS, man you catch AIDS, you will shorten your days. Man you catch AIDS, man you catch AIDS, man you catch AIDS, you will shorten your days. Remember one time he used to run down woman, and through the AIDS business I get out of hand. Right, I know me, I feel stick to one woman. Just ask Rosie, she had the only one. I want everybody to understand. And I'm talking to the younger generation. You know the AIDS disease coming like a time bomb. This disease don't love no one. So man you catch AIDS, man you catch AIDS, man you catch AIDS, you will shorten your days. Man you catch AIDS, man you catch AIDS, man you catch AIDS, you will shorten your days. Cause the gonorrhea to a maximum, and the herpes to a maximum, and the syphilis to a maximum, and the VD to a maximum. But the AIDS disease, me no one none. Man you catch AIDS, man you catch AIDS, man you catch
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lo yedwa owemaswingo izolo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande.
abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.